sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 7 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli inkomo nanzi ezihamba phambili.
Yebo, sesiya kukhefu sezahamba siyendane ezishiyeneyo. Okuqakathekileyo ukuthi singakhohlwa indlela okumele siziphathe ngayo.
Abezempilakahle labenhlanganiso ezisebenza lozulu baxwayisa abantu ukuthi beqhubeke bezivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Into ebuhlungu njalo into engakhulumekiyo ngoba ube engumuntu esimaziyo njalo sonke sisebenzela izikhathi ezikhulu.
Abalwela amalungelo oluntu bahlangene enkundleni yokuxhumana ebulenjini be-internet bekhumbula omunye wabo, umnumzana Dewa Mavinga obhubhe ngomgqibelo. Sixoxa lomhlabeleli wamapiano uLala ogama lakhe lokuzalwa nguPetronella Mathipa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abezempilakahle labenhlanganiso ezisebenza lozulu sebexwayise abantu ukuthi bezivikele ngamandla kumkhuhlane we-COVID-19 ngoba ukhanya usumemetheka ngamandla. Amanani ababanjwa lomkhuhlane aqale ukukhuphuka ngeviki edluleyo kulandela ukutholakala komkhakha omutsha omemetheka ngesiqubu o-Omicron oqale ukutholakala kwele South Africa lakwele Botswana. Lomkhakha usukhona eZimbabwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association umnumzana Morvin Dube.
Umkhuhlane we-COVID-19 ukhanya suvuke udlame, songazani suhluma ngesikhathi sezulu, kuyenza njengokhula oluhlumayo okuthi edolobheni laseGwanda. Njengama-residency sesingazani sesilokukhathazeka okuthize ngoba suhlasele, sungena lezikolo, suhlasela lezikolo abantwana, sukhanya sebelawo, kukhanye futhi lezakhamizi uhlasele. Okwakhathesi awukabi lo muntu osusuke wamchisa umhlaba, kodwa abaningi balawo sibili, okuveza ukuthi nxa lokuqhubeka siyaphambili ngendlela oyiyo yona, hayi idolobha laseGwanda lizabe selilimele kakhulu.
Bayahlatshwa yini abantu khona ngapho?
Okwakhathesi kuthulisile, abantu abaningi abasela jukutsho liyana eyizolo ukuthi bahlatshwe, bahlatshelwe lo mkhuhlane we-COVID-19. Okunye kukabili, okunye kungakuthi wabangazani uyadeda lo mkhuhlane, kukanti okunye le mithi yokuhlaba yiyo esuke yaswelakala ezibhedlela lemakliniki, okuyikho kubangele abantu bagcine sebebona kungaselancedo ukuthi bavukele esibhedlela, bagcine bengahlatshwanga. Kulabanye abahlatshwayo i-first dose, abakho lokho besamelele i-second dose, lokho bengayitholi, okuveza ukuthi ikho sokwenza abanye abaningi abangahlatshwanga beluqaleni bahle badonde ukuthi bahambe esibhedlela behlatshwa.
Okuyini ongakuxwayisa izakhamizi siya nje kukhefu lekhisimusi?
Yekela ngithi kubahlali beGwanda, kugoqela zonke indawo eseduzane lakhonapha eGwanda. Yekela ngithi kibo, yebo sesiya kukhefu sezahamba siyendane ezishiyeneyo. Okuqakathekileyo ukuthi singakhohlwa indlela okumele siziphathe ngayo, siyinqabele lo mkhuhlane, ukwenzela ukuthi singasukise sithi siyaphenduka, siphenduke sibalutshwane, sihambe sibaningi. Kuthi loba sesifikile ngekhaya, imidlalo le sijale kuyenza, amadindindi, iredio ilala ikhala usuku bonke abantu begida, singakwenza sikuxwaye kancane ukwenzela silondoloze le impilo eseleyo, ngoba abanye basuke batshona phakathi kwethu ngalo mkhuhlane. So kuqakathekile ukuthi nxa sihamba emakhaya, yebo yakwazi emakhaya abantu abaningi bebengaqakathekisi kangako ukugqoka ama-mask, kodwa njengoba thina sika edolobheni siya emakhaya sahlangana labantu abasuka endaweni ezishiyeneyo asibakhuthazeni ngekhaya ukuthi bayigqoke imaski ngoba silezihlobo ezivela ngaphandle kwelizwe esingakwaziyo ukuthi nxa zibuya zibuya zilomkhuhlane kumbe zibuya zingenamkhuhlane kuhle kuqakathekile ukulondoloza imuli kulabo abazasuka edolobheni besiya emakhaya lalabo abazabecela izihlobo zabo zibavakatshele babuye emadolobheni kuqakathekile ukuthi nxa bebuye emadolobheni sibahlangabeze ngamamaski kuthi nxa sisiya ekhaya sihambe sithwele amamaski kwenze siye nxa sisahlangana lalabo besekhaya sibanikezelayo amamaski bagqoke kwenzela ukuthi unqabele lowo mkhuhlane sidlale sibe lekhefu elihle siphendule singabaphilileyo njengoba sihambe siphilile uNkulunkulu uzasisiza singakhohlwa ukudumisa uNkulunkulu lapho esikhona.
Umnumzana Molvin Dube ngowenhlanganiso yeGwanda Residents Association. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Abalwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele, izihlobo kanye labangane bahlangene enkundleni yokuxhumana ebulenjini beinthanethi izolo bekhumbula omunye wabo umnumzana Dewa Mavinga obhubhele kwele South Africa ngomgqibelo. UMavinga ubeligqwetha elidume ngokulwela amalungelo oluntu eZimbabwe laseAfrika jikelele njalo ube ngumqondisi wenhlanganiso yeHuman Rights Watch eZansi yeAfrika. Ubhubhe seleminyaka yokuzalwa engamatshumi amane lambili 42 njalo ushiye unkosikazi labantwana abane. Abakhulume kulumbuthano bagoqela owake waba ngu-Deputy Prime Minister kuhulumende wenkazatho umnumzana Arthur Mtambara owayeyisiphathamandla seZANU-PF umnumzana Sevia Kasukuwere kanye legqwetha umnumzana Lovemore Maduku. Bonke laba bachaze uMavinga njengomuntu obezimisele kakhulu ekuvikeleni amalungelo kaZulu njalo bathe ube ngumuntu wabantu. Sixoxele omunye olwela amalungelo umnumzana Charles Nyoni.
UZulu uyakhala kakhulu ngoba kule emnyama sibili ezigoqeleyo zonke eyokusitshiya kuka mnumzana Dewa Mavinga onguye akade engukhokhela ibandla elikhulu elilwela amalungelo abantu lase South and Central Africa. So vele into ebuhlungu njalo into engakhulumekiyo ngoba ube engumuntu esimaziyo njalo sonke esisebenze naye isikhathi esikhulu njalo eyi-inspirational kithi sonke abasakhulayo sizama ukulandela ezinyathelweni zakhe ukuthi nathi siqakathekise njalo silwela amalungelo kaZulu. So iblow enkulu kakhulu yokuthi iCOVID sisithathele omunye wethu singathi ngunye inkulumo liqhawe lamaqhawe endabeni zokulwela amalungelo kaZulu.
Kuyini okugodwa okumqoka okwaziyo ngoMavinga ongathi uzahlala umkhumbula ngakho?
Into engimazi ngayo mina ngokwami ngizimele nje ngisibindi sakhe esikukwanisa ukukhuluma esingayithi ngesilungu i-truth to power engesabi ukuthi kuzamsukela kumbe bazaminzani njalo into embi ubeyikhuluma ngobubi bayo. Ukubhikilizwa kwamalungelo kaZulu bekukhuluma njengalokhu okuyikho khona engesabi njalo engavuma nokuyithusilwa. Le into iqakathekileyo ngoba ubesipha esingathi i-voice of the voiceless endabeni zamalungelo kaZulu kuleli lizwe lakwethu laseZimbabwe.
Uhulumende uthi selokhe kungene umnangagwa amalungelo oluntu ayahlonitshwa njalo ayaphakanyiswa. Yebo kunjalo yini? Ungathi ngempela ayahlonitshwa ayalondolozwa amalungelo oluntu?
amalungelo abantu lapha eZimbabwe kusukisela sibona uhulumende lo ekhona eqalisa ukubusa nje hayi ngingakhuluma nje ngingesaba ukuthi hayi into kazimanga kakuhle nje ngoba kuningi sesikubonile kusenzakala njalo sikuningi sesibonile kusenziwa kanye nokuvalwa kwespaces abantu ukuthi bakhulume izifiso zabo kanye nokudutshulwa nokubulawa kwabantu kathesi vele akusaphili ukutshengisa vele ukuthi amalungelo kaZulu hayi akusenawo akhulunywa ngokwawo sokuphungusana abhaliweyo emaphepheni kodwa akhona sibili kuground kungelalutho okuyinto nje ezwisa ubuhlungu eyokuthi uZulu uyeqa esuka epanini eyamafutha achisayo engena emlilweni ngakwakho.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxela eHarare. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi kulamagalaji angamachumi amahlano lasikhombisa 57 asehlelwe yiZimbabwe Energy Regulatory Authority ukuthi athengise amafutha ezimota ngedola leZimbabwe. IHerald yona ithi izikolo zizavalwa mhlaka 17 kulinyanga njengalokho obekuvele kuhleliwe. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7. Salibonani bangane lezihlobo ngezindawo ngezindawo ngezigaba ngezigaba ngamadolobho ngamadolobho. Nguzikude madoda nilapha kwelase kuTswana. Hawu madoda ngidanile nansi izana uPhefu. Sengilungiselela ukuya ekhaya ngathenga impahla ngithengela abantu abami lami sengingumuntu sengisiya ekhaya. Sebesala nampo sebesithi kumele ngiqale ngidlule ngiye ku-quarantine 14 days. Mina nginikwe 10 days ngamakhiwa. Hawu ngibuhlungu madoda akithi, ngibuhlungu madoda ansayanga ebantwaneni bami ngilapha nginje ngoba i-10 days le izaphela ngiku-quarantine singabe sengilovile ngamalanga amabili emsebenzini. Hawu madoda bengizimisele lokuya register ukuthi ngiregistele ukuvota. Hawu madoda hayi sekwehlule. Studio 7 akelincede. Come to 2023 ZANU PF le members zayo zonke out. Kamisa and the others out. Bangilizwe Nkomo Fakanyongolo in Mqondisi Moyo inside. Ngiyabonga Studio 7 kodwa inhliziyo yami buhlungu madoda. Amen.
Salbonani, salbonani basakaze laba laleli Studio 7 esipha indaba ezikokothekileyo ezizo esizwa khona zonke ezilomkanjo. Linjani ke lonke mahlaba ezulu lapho elingabe likhona wonke nje abaphandle kwamazwe abaphakathi eZimbabwe. Hayi thina siyancenganxenga bakithi ye livike ikorona, ikorona bakithi khona licatshele kakhulu licashele kakhulu sibili ngomageza wemadopo bakithi. Emadopo bakithi sekuzabuya ukukhampena bakithi sibe ngabantu esibambeneyo singalwi omnye layo lephathi yakhe olephathi yakhe ngeyakhe kungabanjwanwa ngenkani sizwana neni loba sekuwinile kusale omunye lomunye thandana lomunye nothi kulwela abantu vele ongazakumbona emzini wakho shiwa leya konthi ukusweli ingqondo. Asekeleni umnye layo le muntu wakho amthandayo lomunye lomnye wakho amthandayo ungabamba umuntu ngamandla ukuthi ethando wakho. Madopo yonke nje asibambaneni omnye belo mngani wakhe afuna ukumvotela lomnye belo wakhe. Manxa ufuna ngibe lo kowakho unjele kuhle ongazondi manxa lami ngisuka lo wami ngoba umuntu uyazikhethela. Yikho umuhle kakhulu nje ukuthi omunye lo munye ezikhethele ngoba lawo ngulekhanda lakho lo ngulekhanda lakho lakhe ngiyabonga uMageza efumo
Sanibonani emsakazweni siyabonga kakhulu umsebenzi ongaka eliwenzayo ube lokeli siphathele izindaba ezileqiniso siyabonga kakhulu lokho kodwa mina ngibengithi ngikhalaze kulawo amabandla aphikisayo kakhulu asekhaya uthola ukuthi asemaningi kakhulu ukudlula eminyakeni le yadlulayo kodwa ngingazi ukuthi injongo yabo ihlukile yini beze bebebaningi kangaka behlukene ukuthi ngabe kuya ngami ngabe babambisene ngoba siyakwazi ukuthi i-enemy yethu enkulu kakhulu iZANU-PF iyayenza abantu bahlukumezeka badeleleka badelela izizwe bahamba amazwe ngamazwe bezama ukuyaphila khona ukuthi ngabe twasebambisana sonke sizame ukuthi sikhulume ngento eyi-one ukuthi iZANU-PF sisola lokhu nalokhu nalokhu abayenzayo sibambane ma bengakulungisi lokho sibakhiphe ngokubambisana sonke sikwathi into esifunayo thina ukuthi lizwe lethu silivuse siwazi ukuthi abantu bonke abasemazweni ahlukeneyo labekwazi ukuphenduka emakhaya ngoba ayikho into enhle njengokuhlala ekhaya ayikho into ebuhlungu benzima njengokuhlala ezizweni so mna bengicela ukuthi ngabe kuya ngami amabandla onke aphikisanawo ngabe kuthiwa ayabambana wonke abuyele ku-MDC leyo eyiyacisha akhiphi iZANU esiyaziyo okhulumayo uSidumo ngapha eJohannesburg
Yeah, sanibonani bantu be-Studio 7 iZimbabwe yonke nje ihlangene lapha lami ngizama ukubuyeka umbono njengoba sokungama-holiday kanje kule qembu leli eliphikisayo elikhulu kodwa i-MDC i-MDC iyazenza ukuthi yona iyiqembu besiyithanda mpela ngoba besiyisupporta all the way singalalini iqembu elisiyisupportayo kodwa bakuthi uyakhangela kathesi abantu siyahlupheka bona abathuli ngani abakho aba-challenge even bebonisana ukuthi le ZANU ukuthi hayi le nto abayenza phezu kwabantu korayithi bazithulele nje bahambisana lamazwana la aphetheya ngisho labo futhi kodwa ababhizi bahlala bekhuluma bethi hey ZANU injani njani ngisho kona maye nampa ke maye labo sebeyiza njengana lamazwe aphetheya ukuvalelwa abantu ukuthi abantu bengahambi which means iqinisa ukuthi bona abadla lamazwe aphetheya abakho ku strategy sabo bodwa so izinto ezinjalo ziyahlupha bengadonsa abantu bebadonsa bengayazi into abafuna ukuyenza ebantwini kulawo fanele bebonise khona ukuthi makunje lati sibona ukuthi hayi ilokuzeni MDC impela i-opposition party eqinileyo so makunje vele ufana lokuthi akukhani yabona so akukho wrong uma abantu bethi kulabo mthwakazi kulabo zapho iqembu njengizwa liphikisa izapho lodwa one uyabona ileleli imthwakazi lethu besithi sizalivotela lalo akuzwakali ukuthi liyenza njani kuthuli nje baye phela akulanto esingayenza uma abakhokheli bethu besaba ukubotshwa yabona uma umkhokheli ufuna ukukhokela ukuthi wena ufuna ukuba yi-president ungasabi noma ungafa ku-right anjo into oyakuvele wena usuyikhethile phela ipolitika sokulusa imbuzi uyabona so lami ngithi mphawule khona kwabantu be-studio 7 lokuthi inkosi izangenelela ngoba khona maye mawuthi yakhaya ofanele selima emakhaya abantwana bayabodwa emakhaya uyabona asidli ipolitiki phela thina so bengasebenzisi thina kupolitiki abazama ukusicabanga ukuthi siyenze njani ukuze siphile
bobe kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ithi umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uzaqhuba umhlangano wokukhuthaza umbuso okhululekileyo emhlabeni jikelele mhlaka 7 kulinyanga labakhokheli bamazwe achiyeneyo ngesikhathi kule mibuzo eminengi mayelana ngombuso okhululekileyo elizweni lakhe. Umsakazo munye uthi njalo inkulungwane zabantu zitshengisele ezitaladeni seKhartoum kwele Sudan izolo zisola ukuhluthunwa kombuso libutho. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende uthi iziphathamandla zaleli lizwe azisoze ziphatheke emidlalweni yeWinter Olympics ezaqhutshelwa kwele China ngomnyaka ozayo ngoba ele China lisephula amalungelo kazulu. Lokhu kwaziswe isikhulumeli sikahulumende weMelika uJen Psaki izolo. Usakhe uthe iMelika ithethele linyathelo ngoba ikusola kakhulu ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu bohlobo lwesiMoslem elithi kwenziwa iChina esabelweni seXinjiang. IMelika ithi okwenzakalayo kulindawo ngombhuqazwe osegcekeni igenocide ngesiNgisi. Abadlali beMelika bona baza kuya kule midlalo bebodwa. ELeChina lithi lilakho ukuphindisela. Sixoxele intatheli zindaba uSimbarashe Nembaware.
Kumele sikhumbule phela ukuthi iAmerica leChina izaxabana kubangwa ukuthi ngubani omkhulu kwezomnotho kulezinsuku emhlabeni and iChina akuyiphathi kahle iAmerica lokho. So iAmerica isebenzisa leli thuba ukukhumbuza abantu ukuthi hayi imidlalo leyo ama-Olympics leyo iphethwe ngumuntu lo oncindezela abantu. Bese mention ukuthi hayi kulama-Muslim endaweni enje, kule amalungelo abantu abanjani, ama-genocide ayenzakalayo aqhutshwa iChina. So isisusa kuyukuthi iAmerica ithathelwe isikhundla sayo sokuthi yiyo elomnotho omkhulu emhlabeni. So ke iAmerica ifuna ukukhumbuza abantu ukuthi hayi leyo lizwe elizakilo kuma sports lawo. But nxa iziphatha amandla seChina lokhu mina ngibona kuyinto engangiselisa ubuthongo ngoba abadlali beAmerica bazabuya kuma-Olympics lawo azayenzelwe eChina. Kuzasakazwa kuma-television yeAmerica kusuka eChina. So for iChina amboni kungangaba into engaba buhlungu ukuthi iziphathamandla zeAmerica azibuyanga emhlanganweni wokudiscussa into zama-Olympics. Hayi, but for iAmerica leli lithuba lokuthi ikhumbuze umhlaba wonke ukuthi hayi iChina naleyi eselithi yiyo esikhokhela kwezomnotho iyephula amalungelo abantu.
Alubana iChina ithe yaphindisela njengokutsho kweziphathamandla zayo, ubona ithatha manyathelo bani?
Angikholwa ukuthi iChina ingahlupha ngokuthi iziphathamandla zibuye ngoba abadlali okuyiwo abafunekayo bazaathenda ama-Olympics ngomnyaka ozayo. So hayi iChina angiboni ingahlupha ngokuphindisela. Kodwa nxa ungafika esigabeni sokungazani lokhu, nxa ungafika esigabeni sokuthi iChina isifuze iphindisele, ngibona iChina isebenzisa amandla ayo kwezomnotho. Sikhumbule ukuthi impahla eningi ilungiswa eChina ngentengo echiphileyo. Sisebenzise i-iPhone, ifoni nale i-America i-iPhone. I-iPhone ilungiswa, idizayinwa i-America iyolungiswa eChina ngoba kuchiphile, ilabor ichiphile eChina. Okwenza ukuthi ke wonke umuntu enelise ukuthenga i-iPhone, umuntu wonke we-America, umuntu wonke we-Europe, lathi ngathi i-Africa sithenga i-iPhone ngentengo enjani echiphile. Kodwa ke iChina uma singafuna ukuphindisela isingakhwezi intengo yama-components. Osokusho ukuthi ke i-iPhone isiduri ukulungisa. Okusho ukuthi ke isithengiswa ngentengo ephezulu. I-iPhone ebesiduri ukwedlula amafoni wonke, abo Samsung, abo Huawei. Okusho ukuthi ke i-business ye-iPhone injani? Isisiwa. I-iPhone inkampani enkulu ye-America. Ama-components, ama-parts ayenza ama-computer alungiswa echiphile e-China. So kuduri ukulungisa ini? Ama-MacBook, ama-laptop, ini okufunakala ngakhi e-America. Oku-encourage phila esikhathini esa-inthanethi kufunakala izinto ezinjalo. So i-China ingasebenzisa amandlayo kulezo zinto.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba njalo uhlaziya ngenhlalakahle kazulu. Sixoxela ekwele South Africa. Sizigqibe ngengxoxo esiyenze lo mhlabeleli osacathulayo uLala ogama lakhe lokuzalwa ngoPetronella Mathipa. Ungena enkundleni ngengoma ethi Nakupenda. I go crazy.
ukuhlabela ngiqale ngo 2015 ngobulawayo bengisenza ihip hop ngake ngayenza le house music ngeke ngayenza le afro jazz so ngisuke kobulawayo ngaya eHarare lapho ngiyenze khona national certificate of music eZimbabwe College of Music ngo 2018 usuka lapho ngabe sengikhipha i-EP elengoma ezingu 6 ezempira and then ngasuka ngase ngihlangana no DJ Jeps lo obengisenza la amapiano so besirecorda since February and silama sengozwa ngo 2 aphumileyo eyokuqala ekuthiwa ngomonati iphume ngo-May this year lapho ebengifeature khona engomeni ka DJ Jeps ingoma le ekuthiwa ngomonati ilo Eddie Kenzo from Uganda and there is also Speedy from South Africa uyebongo Muffin and then the second song is called Nakupenda which is my song it features Eddie Kenzo as well and there is also Uston uyebongo Muffin
kunjua mashuka tutandike kitanda ingoma nzito mizuka imepanda
izalate eligcweleyo libuya nini
liphuma ngokuphela kwalinyanga end of November sikhipha iEP lelamapiano lehouse and then next year sizakhipha ialbum elabeli labahlabeleli abachiyeneyo ilile Masaka Kids ulo Anita Jackson from Zimbabwe Vuyo Brown from Zimbabwe Jasid he is now based in South Africa Debs from Bulawayo there is also DDP kulabahlabeleli abaningi abazabe feature ku album lona lelo so abalaleli bengakhangelela ingoma eziningi
abafuna ingoma zakho kumbe abangafuna ukuxhumana lawe bakuthola njani
abenga subscriber ulala music ZW kumbe bendinge ku Instagram is lala music official ngiyabonga
le ngethi Monati gama lakhe lokuzalwa ngupetronella Matipa ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili abezempila kahle labenhlanganiso ezisebenza lozulu baxwayisa abantu ukuthi beqhubeke besifikela kumkhuhlane we-COVID-19 abalwela amalungelo oluntu bahlangene enkundleni yokuxhumana ebulenjini be-internet isolo bekhumbula omunye wabo umnumzana Dewa Mavinga obhubhe ngomgqibelo kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.